sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihle mhlakazi 18 zibandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Ya okwenzekileyo ukuthi izulu linile izolo ukuna okwenza izulu kunendawo eziphansi umalola in areas.
Izindlu zabahlali bedolobha leGweru zichona emanzini kulandela ukuna kwezulu elinenye.
Emapholiseni ngihambile baba Chris Gande ngayithola ipanel yonke ibikhona. Ya indaba akade belayo kakhulu indaba yeku-ground ukuthi why mina ngakhuluma ukuthi umnanga kwakufuze ukuthi eqhunywa ikhanda.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mdenda Chilumbo ubese emapholiseni akobulawa ngemva kokubizwa ngoba ethule amazwi asola umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni. Ikhansili yakobulawayo ithi amadamu ayo alokhu engakangeni amanzi ayeneleyo lanxa izulu selesilesikhathi lisina okudala ukuthi iqhubeke ivalela abahlali amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ebewathola okwamalanga amabili kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izindlu zabahlali bedolobha leGweru zibikwa sezichona emanzini kulandela ukuna kwezulu elinenye. Iphephandaba leHerald libika ukuba uhulumende uhlele indawo lapho izakhamizi ezibhekane lodubo lolu ezingalala khona. Kodwa abakhulumisane leStudio 7 balandule ukuthi uhulumende uyabaphathisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sinye isakhamuzi seGweru uMnumzana Chris Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya okwenzekileyo ukuthi izulu linile izolo ukuna okwenza izulu kunendawo eziphansi umalola in areas ezinjengabomtapa part of Mambo Township, Mtapa Township, Mambo Township, nendawo ezinjengabo Montrose nezinye indawo njenge Bomkoba Township ngale. Ya ezinama flow angaqansanga ukunokwenza izulu amanzi abe maningi kakhulu ukuthi agcine esengena ezindlini. So ukungena okwenza amanzi ezindlini hayi abantu bathwele amabhrumu nje bathanyithanyele abanye bakoropa hayi kube kuhle.
Sizwa njalo kuthiwa uhulumende uyaphathisa labo abangenelwe ngamanzi, suke wakuzwa yini njalo ungasitshela ukuthi baphathiswa ngani?
Hayi ukukahulumende ade singakakuzwa njengabantu abagijigijimayo nathi besisenza imisebenzi yethu ade singakakuzwa kutho ukuthi sizakuzwa maybe kusasa. Nxa ungadinga kusasa siyabe sesikwazi ukuthi kume njani njengento eyenzeka izolo maybe kusasa siyabe sesikwazi ukuthi kume njani.
Kodwa sikhuluma wona umumo sunjani liyana yini kumbe seliphelile?
Namhla likelana ekuseni alinile sibili kodwa hayi okwakade imini yonke le hayi kuthule kulamayeza athe gqagqa yerembe sithi ukuthi hayi abantu bagijigijima nje besenza ama-activities abo ezindaweni njenge phakathi kwi-city center ku-right kodwa hayi emasimini kakungeneki kuyatshona kuphuma ukuthi kuphela kuyatshona vele akusebenzeki. So umumo hayi ungani kuthulisile mbijana.
UMnumzana Chris Ndlovu yisakhamuzi seGweru. Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo ubese emapholiseni akobulawayo ngemva kokubizwa ngoba ethule amazwi asola umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni. UMudenda ubikwa ethule amazwi la emhlanganweni webandla leli oyenzelwe eMakhokhova ngomgqibelo. Leli bandla liphakathi kokudonselana amandla ngemva kokuba umkhokheli walo umnumzana Mqondisi Moyo ethese amacala ambala okuthiwa abangele ukuthi axotshwe. Kodwa yena uthi nguye olokhe ekhokhela. Umhlangano wangomgqibelo ophiwe igama lokuthi umkhombandlela rally ubu ngokwazisa ngokwenzakala kuleli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Chilumbo ukuze sizwe ngokubizwa kwakhe ngamapholisa.
Emapholiseni ngihambile baba Chris Gande, ngihambile ngayithola ipanel yonke ibikhona e-ofisini ye-Law and Order kubulawa Metropolitan ekhokhelwa ngubaba uMapena. Ya, indaba akade belayo kakhulu yindaba yeku-Grahunt okuthi why mina ngakhuluma ukuthi uMnangagwa kufuze ukuthi eqhunywa ikhanda. Why thina sisithi uMnangagwa nguye wabulala abantu. Then I had to put the records straight ukuthi uMnangagwa between 1982 to 1987 was the ngesikhathi kusenzakala umbhuqazwe was the Minister of State Security. The Minister of State Security is responsible in detecting any possible threat. I threat ayithola eMatevereland ngeyokuthi iMatevereland yayisupportana lobaba uNkomo. IMatevereland yayile army eyayistrong eyayilidwa yiZebra Forces. Kunjalo thina we expected ukuthi alubana babefuna ukulwa nama-dissident ezamasotsha kanti omama babalezi isu ababebekhipha izisu lama-bayonets babeyenzeni. I-distant limithwa ngokuginywa yini? Kumba umuntu umitha ngendlela esiyaziyo sonke ukuthi umitha njani umuntu. So le ndaba ye-referendum ukuthi why selikhuluma ngendaba ye-referendum lizayenza njani? Kanti i-referendum is a peaceful process. Siyabuya kini sizocela imvumo yokuyoyenza ama-referendums iMatevereland as a whole. Kodwa lingasincitsha imvumo liyabe lifuna uku-incite i-violence. Asisoze sikhulume ngokuthi i-referendum sizayiqhuba njani sitshera lina ngoba lina you are a partisan entity alisalandeli umthetho we-constitution. But thina at international level we are allowed ukuthi siqhube awareness ye-referendum. I-referendum yikho lapho kufunda abalaleli bekuzwisise. Yikho lapho kuzanikwa ithuba abantu beMatevereland ne-Midlands ukuthi bekhethe ukuthi basafuna yini uba eZimbabwe kumbe abasafuni. Kuyabe kuvothwa u-yes or no. AbeMatevereland babevothela u-yes sifuna ukuphuma. Ongafuniyo oyabe efuna ukuthi elokhu eyalele kuhulumende wama-Oshonaland uyavothela ukuthi no. So i-awareness yona leyo should be peaceful. And the police must comply because it's lawful.
Manje amapolisa atheni athe aseqedelane lawe na kumbe belokhu beza kudinga ukuthi bakhulume lawe njalo kumbe sokuphelile.
Ba Chris Gande into ekhona ngeyokuthi bona akade bekudinga bakutholile. Sibagcile sathi thina in Zimbabwe as long thina abantu bemthwakazi sesephakathi kweZimbabwe there should be an inclusive application of law whereby all political parties must face the same constitution. IZANU PF ingayenzwa umathanda libakhangele lina lingama law enforcement agents. It means they are very insight ukuthi lathi siphindisele ngoba nangali sithi ubaba uMnangagwa ayisuye yedwa owayenza iGugrahunt. Ikanti ke thina siyakwazi into ayikhuluma eluphani kwavuka kusifa abantu abangu 55 ngo-1983. We have got those videos and audios in our archives and across all the spectrum of all political and civil society organizations in Matevereland. UMnangagwa ngayesima laphana ethi ufuna ukukhuma abantu bemthwakazi amakhanda. Ndiyamyekela even Samondi. Kulezinto ezisho social ezinjengokuthi uchairman wembuyane handa district kobulawayo bathi amapholisa wecouncil be-enforce iloku 5 avenue beqotsha amavenda ayengekho emthethweni. Wama wa-incite i-violence wathi akula muntu oxotshwayo sesisukulu sokuluwimpi. Alizange abazange bamsamona. So I emphasized the ukuthi there shouldn't be any selective application of law.
Umnumzana Chilumbo Mudenda ngomunye wabagcina isihlalo becele le Mthwakazi Republic Party. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande owe Studio 7 ekobulawayo. Ikansili yakobulawayo ithi amadamu ayo alokhe ngakangeni amanzi ayeneleyo lanxa izulu selilesikhathi lisina okudala ukuthi iqhubeke ivalela abahlali amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki bewathola okwamalanga amabili kuphela. Udubo loluluza ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane obangelwa ingcekeza owekholera, wona osubulele abantu abedlula amakhulu amathathu. Sixoxelo kansila kaward 25 enketha kobulawayo umnumzana Alec Ndlovu.
Kwakufanele ukuthi kwakhiwe amadamu ayezahambelana lokukhula kwepopulation. Lokho ku-affecta ubulawayo ingeneral, kodwa-ke inketha iwadi engiyimelayo layo isasped ngokuswelakala kwamanzi. So sikhuluma nje amanzi kawo ekho kuma-taps, ama-supply dam bed zasenele ukuthi-ke sithole amanzi ilanga ngelanga ngalinye ngalinye. Uhlupho luyaqhubeka luyaphambili. Kutho ukuthi-ke nxa sesibala ukuthi amanzi avalwa i-5 days bese sikhuthaza-ke ukuthi nxa ebuyile amanzi abahambe ngokuwananzelela langokuwalondoloza nangokuthi angachaphazeki, njalo bananzelele ukuthi impompi zabo ziyavalwa ntambama nxa besiyalala. Njalo siyakhuthaza nokuthi lapha nje besebenzisa amanzi benze lokho okuthiwa i-water recycling. Ake sithi naphansi kwempompi nje kona phana bafake inditi, nxa begeza izandla amanzi lana nxa engena laphana sebezathi ilanga lisiyatshona bayethelela ngawo. Sikhuthaza-ke i-recycling. So ngamanye amazwi amanzi sibalawo 2 days kuphela abe sevalwa i-next 5 days, njalo njalo. Sihlangelele ukuthi kuzaqhubeka kusiba ngcono njengoba siphakathi kwe-rainfall season.
Wona amadamu enu kakagcwali yini, kakangena amanzi?
Isimanga esikhona lo nyaka Mhlakazi, hayi asisedayelanga. Izulu line kanye nje khona phana ngoDisemba laba lizulela akhayayo sibili elana kakhulu, kodwa-ke hhayi akuzange kuvela ama-inflows aya ngaphi. Ama-dams akethu ngakithi ngapha alokho ephansi kakhulu. Nganza-ke ninike sibili ama-statistics lokho esithi ngama-percentages, ngoba leso isigaba sakumanjinela lama-experts akhangela ngezamanzi. Kodwa engakutsho ukuthi ngemva kwezulu lokuqala elana kakhulu kusiza khathesi kuJanuwari ka-2024 hhayi osokwandile nje imkhizo 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 kayigelezisa imfula. Ngamanye amazwi ngithi mna emadamu ethu akukangeni amanzi aya ngayo.
Umnumzana Alec Ndlovu ngukhansila kaward 25 kobulawayo ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owestudio 7 ekhona ngale kobulawayo. Okamanje ke sizwe esemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa abophe izikliwe ezinhlanu ebezithwalise nzima izakhamizi zeBeitbridge okwenyanga ezinhlanu ezedluleyo. Kuthi iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umansipala wedolobho leGwanda usefake umthetho wokuthi abamasonto abathandaza egangeni bame ukwenza lokhu kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera. Umende weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe asathuthukayo olwe-United States Agency for International Development, USAID, namhlanje lunikeze usizo lokudla okubiza izigidi ezedlula ezilitshumi zamadola eMelika, $11.27 million, phansi konhlelo lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Food Program. Usizo lolu ngolokuphathisa labo abahlaselwe ludubo lwendlala eZimbabwe, kubika umlondolozi Ndlovu.
Usizo lolu lubikwa luzaqondiswa ebantwini abangaba zinkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 230,000 abasendaweni ezigoqela iMwenezi, Mangwe, Buyera lezinye. Lolu sizo luzakwabelwa abantu kusukelwa ngoZibandlela lonyaka ukusiya kumbimbitho. Ekhuluma embuthanweni wokunikeza ukudla lokhu, umholi we-USAID kuleli unkosazana Janine Davis wazise ukuba ukudla lokhu kuzaphathisa ukwehlisa udubo lwendlala eZimbabwe.
Very happy to be with you to announce 11.2.
Ngiyathaba ukutsho ukuba siza kupha usizo olufika 11.27 million US dollars ku World Food Program olusuka kuncedo lwabantu basemelika.
Lokho kugcizelwe umholi we WFP eZimbabwe unkosikazi Francesca Elderman othi ihlanganiso yakhe izakwenza ukuba wonke umuntu kuleli athole ukudla.
Areas within the districts, selection and a ranking of the wards within the wards, the community.
Ukhetha esikwenza abantu sisebenza lozulu wonke, ukhetha abantu esibancedisayo. Lokhu sikwenza singakhethi cele.
Ukugwalo olwethulwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ZIMVAC, abantu abafika isilinganiso samachumi edlula amabili lengxenye ekhulwini 26% emaphandleni bazabhekana lodubo lokuswela ukudla phakathi kukazibandlela kusiya kumbimbitho. Imali esuka ku-USAID izanceda i-WFP ukuba ilisane ledlala ngesikhathi abantu abayizigidi ezimbili lengxenye 2.7 million besengozini yokubulawa indlala kuleli. Imali esuka ku-USAID izanceda i-WFP ukuba ilwisane ledlala ngesikhathi abantu abayizigidi ezimbili lengxenye 2.7 million besengozini yokubulawa indlala kuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani baphathi be-Studio 7, abaphathi abangakhethi hlangothi, siyabonga indaba ethi sinika zona. Siyabonga kakhulu badala bethu, sengani ngingahlala lingapheli umoya emsebenzweni emuhle eliwenzayo. Bantu bakithi, benginesicelo kuZulu waseZimbabwe, benginesicelo ukuthi why singaziboni ukuhlupheka kwethu sikuthathe sikusebenzise ngenye indlela. Mina bengicabanga ukuthi abantu bakithi lonke abahlukunyezwa ngoba ukuthi isilwane esina naso eZimbabwe yiZANU-PF. Why abantu lingadilize amaphathi wonke la khona amaningi ningi kube le phathi eyodwa? Ngeke ngize ngitsho ukuthi yiphi iphathi, kodwa kube le phathi eyodwa esizolwa sisizoyisebenzisa ukulwa leZANU-PF. Ngoba uma ngithi ngiyathatha ukubheka ukufaka amaphathi amaningi yikho kwenza ukuthi singayinqobi iZANU-PF. Ngiyabonga, ngicela imeseji yami izwe nguye wonke umuntu waseZimbabwe. Ngiyabonga.
Linjani Mahlaba ezulu kuSithu 7 Studio 7. Sibonge ke lapho ukuthi hayi latawe tamazulu lezinsuku hayi siyawezwa yaphuma. Sasicomplaina, siyabonga. Yeah, lami ngihlale nje endabeni encane kaimfitshane lapha. Indaba yeGugura Wundi le hayi. Thina abanye kasikuzwisisi siyamelwa ngubani ma kuthiwa amba abasakazi ama-reporters bengabi khona. Siyamelwa ngubani? Ngiphinde ngimangale labantu abanjengabobaba uMax Mkandla. Bengimlandela kakhulu, ngimhlonipha. Kodwa hayi kulezi nsuku uyatshintsha njengani, hayi sisapota yena umbuso khona lo. Maye sesithi hayi izinto nakulungile ziphathe uhlelo lololo kungelama reporters kungelani, ukuthi bona kabakubona ukuthi kakuqondanga kona lokho. Thina abanye siphandle lapha kwelizwe, ngibani ozasimela endaweni ezinjani? Satshaywa singabantwana besikolo iGugura Wundi, sifuna ukubakwazi ukuthi sasoneni impi izinto ezidinga impendulo zonke lezo. Ngiyabonga.
Sanibonana ku-Studio 7. Ngathi siyenza hayi isibungi nathi izindaba ezimnandi bantu abadala. Hayi kodwa mina ngedwa mina hayi lobani. Hayi Zimbabwe mina vele ngazala ngaqhela ibolile la manje vele ibolile angikoruti into engaphinde ibe right yani. Yolizwe lezinukelayo sidoda kula muntu akwaziyo i-Africa yonke.
Yes, sanibonani, sanibonani, sanibonani. Ku-Studio 7 khulumayo ngumazibuko. Siyabezwa abantu bayakhala bethi usengeze shabango lisen lakhe kahle kahle. Bona mabe khumbula mabe cabanga babona uChamisa ekhona umehluko azowenza mabe cabanga nje yethu bengabona ukuthi iZANU-PFP leya iZANU-PFP wawabona kuphi iqembu wena elihamba ngomkhokheli yedwa ofaka izinqumo zakhe yena. Abantu inkinga babovuka kahle kahle siyanitshela nje abantu bakithi ukuthi mane entweni zesitshoneni angiswisisi uzolivusa uChamisa. Ngiyabonga
iJoseph. Ngiyabonga babesidla ama-KFC. bebilandela lamakhehla la ngelanqondo wezalo manje sebaqothela abantu balesikolo sabancengi chaba ngokuzaphela lokho akwenzayo uphapho wonke lokho akwenzayo labo Joseph Jumalaba beloku bekhuma amanga abantu bezibabhehlupheka kuyaphela lokho kuyaphela lokho kungaphela okuyahlola siyabonga ngomasenga lapho kubulawayo ephumule emadokini
studio 7 studio 7 itshona njani uyazi ezinye izinto mina ngizibuze mina ngedwa nje futhi kanti laba bantu abathi izimbabwe irayithi ngabantu abanjani ngamandebeli anjani onalawo bahlala kuyiphi izimbabwe bathi izimbabwe irayithi ihlupheka kangako akunamsebenzi imigwaqo ifile izikulufizi bakhuphule kuyadura uzokhoga ngani yinto ozobhatala ngayo uyobhatala ngani ungenamsebenzi awusebenzi manje ukuthi sesihleli manje asisebenzi kodwa uyakhuphula izikulufizi yonke into yabo iyakhuphuka bayositshela ukuthi lizwe lirayithi ayiusilesi lento yabo bayenzayo yazi siphila nzima njengamathelendi basizondila ngazo ukuthi basizondelayo kodwa kuyophela nabo sengizochabangulaba babhizi bayamosha bayamosha ayikhona manaye
amavuko studio 7 basakazi lanihlabezulu balaleli lonke kuvuka njani hayi siyaphila nathi eyi imikhuhlane le amafulula asiphetheyo ma ya
nansi ikhampani lethu enifuna udrayiva kumbe bathi funa udrayiva kumbe bathi funa ubani okhuluma isilungu lesishona kodwa ebe ekobulawayo ebe ehlala kwabulawayo lowo muntu okwayibonaphi into efana leyo kodwa yena ukuthi umuntu uzothina ethi ehlala emzini weshona ehlala emzini weshona afike ethi lapha ngizofuna umuntu okhuluma isindebele kuphela kwakwakubonaphi lo sokuye kudeleleka okukhulu kakhulu and abanye abantu abasidelelisa ngamashona odadewethu sorini bodadewethu ukuthi mhlawumbe ngiyalithuko mhlawumbe kanjani ngiyazi futhi ukuthi umendo awuthunyelwa kundwani umuntu umendo uyazikhethela umuntu akuthunyelwa lutho ukuthi uhambe ubheka laphana ukuthi kunjani okwenzakalani kodwa cha kufuneka nje ukuthi ngabe uthole uyayibheka lento bodadewethu nikile nje ukuthi sibakuhlazwe ngamashona ngoba yini futhi elithi uma sikhuluma ngamashona yo livuka umbhejazane nje ubona ukuthi umuntu manje angakuluphile mpela
studio 7 livuka njani okhulumayo ngobongani into esiyenza ukukhuluma kahle ngoba abantu bekodi ngicela livuka nokuthi manje bekhuluma ngehistory yalo bhede kabuya nehanda bayayazi bese ukuthi le nto abayenzayo barongo babasukuthi napha silokhu nabasi kodwa kinde kinto barayi bona ngathi bafuna ukubonisa lezi ziphukuphuku zakhathi lezi sezifana nomalucky nkomo ujoseph shumpo labo gawule bambona ngathi bafuna ukubabonisa ukuthi iziphukuphuku ezingazi into eziyifunayo kholisa ukuyokudla kuphela into ezingaziyo nokuthi buyato zebhazi ziyabe zihliwa khona ngalezi ezizane u-p f ngiyabonga
studio 7 besicela abantu bezana u-p f lisiyekelele ubaba umdenda ngoba umdenda ukwenza into eliqinise wenza into efuna ukukhulisa samandebele seliqala ukufuna ukumdisturba lemenzela into zenu ngoba nina abantu bezana u-p f ligcwele ngenkohlakalo sicela liyekele ubaba umdenda ayenze umsebenzi wakhe siyamsupport ubaba umdenda singemva wakhe asifuni vele limbophe lingaqali ngalingi limbophe
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwezemidlalo, imidlalo yenguqu e-Africa Cup of Nations iqhubekela phambili namhlanje e-Cote d'Ivoire. Abaningi bekhangelele umdlalo ophakathi kwe-Ivory Coast le-Nigeria kanye lowe-Egypt le-Ghana. Omunye njalo umdlalo ozadlalwa namuhla uphakathi kwe-Equatorial Guinea le-Guinea-Bissau. Sixoxa loThandazani Zimbwa, ingcwethi yezenguqu njalo eyintatheli zindaba.
Umncintiswano we-African Nations Cup walonyaka uthembisa izimanga ngemva kwemidlalo yekhasi lokuqala, yona eqale ngomgqibelo odluleyo. Amaqembu athize akhangelelwe ukuba zintshantshi kumncintiswano walonyaka aboniswe gadalala kuqela iGhana, yona enqotshwe 2-1 yiCape Verde. Kwaze ukuthi iTunisia layo yamangalisa abaningi lapho enqotshwe khona liqembu leNamibia 1-0. Kusenjalo kuleminye njalo imidlalo okugingiswe khona ebezithenjiwe njengomdlalo we-Egypt leMozambique ophele unguchikilobhanqa 2-2. IMozambique iphose yanqoba kulo umdlalo lapho ekhokhele khona 2-1 kwaze kwafika duze lasemaphethelweni, kodwa iqembu lakwaboFaro lenelisa ukuthola umkomelo owodwa behlohlelwa umbekwa nguMohamed Salah.
Namhlanje kule midlalo esiyikhangeleleyo emithathu, uyibona njani le midlalo?
Akubizwa ozwayo ngoba kulemidlalo ekhangelelwe ukujabulisa abaningi, ikakhulu lapho okuzadibana khona i-Ivory Coast le-Nigeria, kube sokusithi i-Egypt le-Ghana. omunye njalo umdlalo ozabe ukhona yiPretoria Guinea idibana leGuinea Bissau. Qembu okumele abophe isiqine akoqela iNigeria yona eyathwaliswa katalala yiPretoria Guinea zaqeda kunguchiki lobhanga 1-1. Kuze kuthi iCameroon layo kumele ibone ukuthi iyabopha ziqine njengoba umdlalo wayo wacina unguchiki lobhanga 1-1 leGuinea.
Abanengi ebebekhangelele iqembu leSouth Africa iBafana Bafana njengoba liseduze leZimbabwe laphana ubone njani lomdlalo?
Lanxa njalo bengakhangelelwanga ukuya khatshana, iqembu leMzansi eleBafana Bafana lidanise uZulu omningi ngokunqotshwa kumdlalo wabo wakuqala 2-0 yiMali. Ngalelo-ke kukhanya kuzaba ngumqanso ukuba iphumelele iyefika kwisigaba esilandelayo ngoba sekumele inqobe kuTunisia lakuNamibia.
UThandazani Zimbwa ingcwethi emdlalweni wenguqu njalo eyintatheli izindaba ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. KwezeMelika unqoba kukhetho lwakuqala lwama-primaries okudinga ozamela ibandla lama-Republicans okwenziwe ngowayengumongameli welizwe umnumzana Donald Trump kuchiye abanye akade besithi uTrump kasoze anqobe umongameli Joe Biden sebesesabela ukuthi ulakho ukunqoba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungulezo ombusazwe umnumzana Tim Moringai.
I-politics ze-America lama-elections decidwa ngama-independence suburban women, the college-educated women, labanye nje abangantu ababesefensini. Okwathesi sibona ama-polls ekhuluma esithi yena uzanqoba ngo-November ngoba uphambili in all categories. But thina esikwaziyo ukuthi ama-polls ayakhuluma enye into and then ngelanga lokuvota is a different thing. So indaba zakhe lezi ezikhona kuma-court ngathi zizaba le effect abantu sebekhangela kuma-elections esiqalisa ngabo September khonapho. Okwakathesi hayi ikukhuluma nje ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi they don't tune in physically and emotionally and mentally kuma election statistics until sokuchaya September. Into eqhakathekileyo is peace, economy, le general vision for the country.
Kodwa nxa sikhangele inhlelo zika mnumzana Joe Biden zila khona kubangela ukuthi anqobe kukhetho nxa ukhangele indlela kade esebenza ngayo.
Sizwe ukuthi inflation akusela interest rate ingantwa isiyehlile from 8% lapho angena khona to now 6.3. So into eqakathekileyo unemployment is below 5% or 3%, but ama numbers ona lawo aqakathekile. I gas or petrol or diesel says phansi kwe $4 ezazigiyo yena uBiden engena. So kathesa ungahamba kuma filling station ipetrol is $2.80 average, which is a good thing. Ngoba lakho kuyanceda i-economy istimulate. So khonapha izinto eziyenzwa ngumongameli uBiden have kind of shown effectiveness and ngantwa kuyasebenza. But ungantwa i-messaging ye-team yakhe ayiphumi kuhle ngoba abantu baka-Trump le-Republican Party sebe ngantwa bakhomba ukuthi uBiden seluphele yena akasakwanisi ukuba in a position which demands so much attention. But siyakwazi ukuthi hayi umnumzana Biden is less talk more action. Sibona umnumzana Biden ekhuluma ngendaba zekuthi asisafuni umuntu onjengo-Hitler okhuluma njengo-Trump. So khonokho angikwazi ukuthi i-message yona le izabamba yini ngoba uTrump udinga ngena uzahamba ayebopha bonke ababe mphikisa and then yenze intando yakhe in the Constitution of the America.
Umnumzana Tim Moringai ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khona ngapha eMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngudabo kangcube.